khuluma ngi lapho ke sihlanganele khona ukukhala ke uDokotela uPerson Dlamini obe nguye ke obe uyi-activist elikwaziyo sasebenzela kakhulu ke u-Occupy African Square, lapho ke besibizela ke ukuthi uhulumende esizazise ngokuthi uyitayi Dlamini wayangaphi, njalo besebenzela ukubandla le-Movement for Democratic Change eku-National Executive. So silahlekelwe kakhulu thina njengebandla le-MDC, kodwa ke njengabatsha beleZimbabwe silahlekelwe futhi njengoba uDlamini wayengumuntu okwazi ukukhulumisa labantu abasitshiyetshiyeneyo ke, even uma sikhangela ke kulaba ke abasemabandleni aphikisanayo ke kwezepolitiki, kulokho kuveza ke ukuba naye ilizwe lethu lihlalihlekelwe kakhulu ngoba ubengumuntu owayesemncinyane.
UPerson ube ngumuntu okhutheleyo kakhulu kundaba zokulwela amalungelo oluntu lokukhankasela umbuso okhululekileyo. Ube ehlala ekhala ngokuthi uhulumende kumele atshe ukuthi umfowabo u-Itayi wadliwa kuyini. Uzwa njani ngokuthi usetshonile engakatholi impendulo ngokwadla umfowabo?
Ubuhlungu ukuthi uPerson Dlamini uchiye imbuzo esilayo ngoItayi Dlamini, ngoba umbuzo esilayo ukuthi uDlamini ubulewe yini. Ye kunjalo ukuthi ubulewe colon cancer, kodwa ke kuyatshengisela ukubana uDlamini ngombono wethu kule nto eyenzakala kuye ukuze ekuthiwa useba nje i-cancer, ngoba kuhlalanga isikhathi uDlamini besebenza layo ebonakale segula. Kuyichiya imbuzo ezinhliziyweni lengqondweni zethu, njengoba sile mbuzo namhlanje ngokubana uItayi Dlamini wayangaphi. UDlamini usungizisa ubuhlungu njengabathi ukubana usitshele omunye umbuzo phezu kombuzo. Sasibuza ukuthi uItayi Dlamini unga, sesizibuza ukuthi uPerson Dlamini ubulewe yini. Kunzima kithi, kodwa hayi kuyasinika ukubana njengoba i-last tweet yakhe wayesitshela ngokuba naye asiqhubekeleni phambili ukuze ilizwe leZimbabwe likhululwe ngenxa yokuthi kulabantu abadla abanye abantu kweleZimbabwe.